Ekhuluma emele umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa, uSenator Siphiwe Ncube uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlala ihlasele ozulu elizweni esidale ukuthi iningi lingajabuleli kuhle ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha.
Sigcwalise isifiso sikaPresident akade ekhangelela ukubana abantu ngaba badle ikhisimusi kodwa abasayidlanga ikhisimusi, sebeza kudla ini? Inye. Siyakubonga ke lokhu kubana akhumbule abantu abaphila kulona lelizwe elinzima kangaka, ukubana nxa kudliwa kudle wonke umuntu, kungadla abanye abantu basale belana.
Unkosikazi Jane Dewa odabuka kwathi 14 eKwanda South uveze injabulo enkulu ngesipho asitholileyo.
Ngibonga lesipho engisiphiwe nguPresident wami uNelson Chamisa. Ngisithi mkomana ngaphinde andingathabe kakhulu ngesipho esinje. Ngibe ngingacabangela ukuthi ngizathola into ezinje. Siyake siwabona mahamba kodwa sikaze siwabona enje.
Okugcizelelwe ngumnumzana Msindiswa Mpofu okaVillage 3 eNandeni eGwanda North.
Ngisithabele kakhulu isipho lesi. Angikwazi ukuthi vele singambonga njani. Sasithemba ukuthi labe le mpilo ende aqhubeke azizwe lo mlando ukuthi abantu siyakhala sifisa ukuthi ngabe nguye ophambili ofukhokheleyo.
Umnumzana Justin Majalo lilunga le-National Executive AMDC Alliance uthi baningi abantu ababhekane lendlala. Abakhubazekileyo kanye lezalukazi lamakhehla baseGwanda abangaba ngamathumi amathathu baphiwa ukudla okugoqela irayisi, ithukela, amafutha okuphekisa, iflawa kanye lendumba.
Konoko kulutshwana kona laba abalutshwana abakhethiweyo bamela bonke abasemumeni ofana lawo nalowo. So yiyo ikhisimusi ethe sizolipha yona namhlanje.
Okungamanga kuhle komnotho weZimbabwe kanye lokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kudale ukuthi beduma ikhisimusi elonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.